Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami tate leli tuba nibonge utanono kawande. Omisi paindaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku 19 ngolesithathu mhlazi ku 19 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, impi eqhamuke kweleSudan phakathi kwamabutho alelo lizwe ibikwa iqhubekela phambili. EleZimbabwe izolo ligqibe ilanga lokunanza ukuthola kwalo uzibuse ngomnyaka ka-1980 ngomcimbi lapho abahlabeleli abalodumo abathokozise abantu eMount Darwin ntambama.
Nikhululekile ngempela ilizwe leZimbabwe inxa sokuyisikhathi esokuthi abantu bayachaya kumbe bayahlukuluzwa lapho sebavumile ukuthi bekhulume. Kodwa ubaba uMnankafa uthi not violence.
Ivandla lesi lithi uhlelo lwalo elokukhetha abazalimela kukhetho luyaqhubekela phambili kuhle lanxa kulokukhonona laphala laphaya.
Uzathola futhi bona abantu abanjalo singasola abantu sithi abantu banje abantu besithweni banje abantu bakhona abalitshwana abakhuluma khonoko kuye kuyihle kanyanje labantu abangafisi ukubona abantu bephilisana kuhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Impi eqhamuke kweleSudan phakathi kwamabutho alelo lizwe ibikwa iqhubekela phambili kungakhathalekile lemizamo kahulumende welemelika lamanye amazwe eyokumisa limpi. Imisakazo lamaphephandaba abika ukuba indizamtshina lemota zamabutho bezigcwele emgwaqweni kudutshulwana. Kubikwa sokubhubhe abantu abedlula amakhulu amabili. Limpi iqale ngomgqibelo ngemva kokuxabana komkhokheli webutho kunye nomsekeli wakhe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele nkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ivandla lesi lithi uhlelo lwalo elokukhetha abazalimela kuhlelo oluzayo luyaqhubeka kuhle lanxa kulokukhonona lapha laphayana. Eloba inkundleni yokuxhumana umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalos Siziba uthi abakwenzayo ikucubungula abafaka amabizo abo ukuze babonakale ukuthi impela labo bantu ngabebandla azisompehla ezizobhidliza ibandla iverification ngesilungu. Kodwa bakhona abalokhu besithi kulokukhethana ngemihlobo ikakhulu esigabeni sakobulawayo. Kodwa umunye wabasekeli besikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele iStudio 7 ukuthi abathi kulokukhethana ngemihlobo abakhulumi iqiniso.
Okokuqala asibazi laba bantu abasebele privilege bahle bayabona i-nomination list ingakaphumi singakaqedi. Angithi sile 4 stages. Angikwazi ukuthi ngobani sebesazi ukuthi mbani othiweyo uvela lapha lalapha. Angithi abantu babizwa bamema bonke kwathiwa buyanini lizekhetha. Kambe umuntu ongazange ehambe ekhethweni wazihlalela ngkhaya nguye osengaphinde ekhale ethi yayesishiyiwe. Mbona ngani i-public nomination eyenziwe lonyaka i-CCC yinto yokuqala njalo ebukekayo ukuthi akula muntu ozakuthi mina ngithiyiwe. Uyathatha ifomu lawe unominate umuntu wakho iphepha lakho liyahamba liyefika phezulu. Ngabe ukuthi amaphepha laba bantu asekhishiwe siyawaswela njalo kusala besebenzise ubaba wesimeni bemngcolisa ubaba wesimeni asiyonkomo yomdaka. Kungani bona bengakhulumi laye? Ngabantu abafuna ukuthi sibindane sitshone sithethisana sikhamana kana sitaivete amandla etu sisiyeke izanu isikolotha sisibambana sodwa konke lokhu kufakwa ngabantu abangaso members ze party iparty ibizile bonke abafuna ukukontesta abafuna ukunominator njalo abanominatwa iparty banominatwa nje ama civil society ama stakeholders residents association ama union konke 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 lokhu ngabantu abafuna ukuchabalalisa ibandla eselibambe izanu ngentamo yikho ke hayi akusesabisi lokhu abantu thina sithi umuntu ukhethwa ngabantu njalo siyahlonipha izindawo zabantu abavela khona kuhle kakhulu ukuthi abantu bakhethwe ngabantu abahlala labo azange sihambe siyekhetha eGwanda mbe siyekhetha eMtare abantu bakobulawayo for example eluveve bazahlala bathi gwaqa bakhethani ngoba thina asilamhlobo asila race wonke umuntu ufanana lathi ngokudalwa kwakhe ngingazi ukuthi labo abathi sikhethana ngomhlobo bakuthatha ngaphi thina silibandla labantu asijumayeli inketo abachabi njengamanye ama-political parties thina we are national party yikho ke siyabonga ukuthi thina sihlonipha wonke umuntu indimi zonke nje lomhlobo womuntu umuntu engakhethwa ngabantu asilalo kothi lesingaphinda sithini sivale ngoba abantu yibo uhulumende ufonywa ngabantu nyabonga
lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda ongomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-CCC kunsuku ezisanda kwedlula kuphume imbiko enkundleni zokuxhumana ethi umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Bindi esebenzelana lomunye wabasekeli bakamongameli webandla leli umnumzana Walshman Ncube yibo abavimba abavela kwezinye izigaba zelizwe ukuthi bancintise kobulawayo sixoxe loSibindi ukuze sizwe ukuthi uthini ngalolu daba.
Ye imbiko le ngiyakhumbula ngiyibala ngami ku social media ukuthi u Prof Wilson Ncube esebenza mina ulohlelo lokuthi abantu abesishoneni bangangena babe ngama councilor noma MP eqinisele ngathi ngikazi ukubala ngasendanzeni kwakumhlanga ngiyakhumbula ngibalile kwakumhlanga 1 April ngaziyo ukuthi akuthi ukuthi kanye namhla yi full day ngakuthanda indivu ukuthi hayi abantu labo abazama nje ukuthi babuye ngestory sabo nje bakuyi full space ukuthi baphambanise nje abantu le mbiko yimbiko engamanga kulabantu abathi xa besebenza akuze bafise ukuba nabajwalise ungananzelela senginanzelela izigaba eziningi kulokusebenzelana okungelahlupho phakathi kwabantu kungabi lohlupho uzathola futhi bona abantu abajonjalo singasola abantu sithi abantu banje abantu besihloneni banje abantu bakhona abalithwana abakukhuluma khonoko kuya kuyihle kanyanje labantu abangafisi ukubona abantu bephilisana kuhle so injongo yalabo bantu kuyikungcolisana nje ukuthi abantu bangcolise uProf Wolfman Ncube lami bangcolise labanye abantu abaninginingi ngabantu abafisa ukuthi kukhanye kulo bandlululo phakathi kwabantu and bayakwazi ngalo bandlulo phakathi kwabantu isikhathi esiningi abantu alisasebenzelani ndawonye bona sebekholisa ukubuleka kuleyo environment lesingakutsho ukuthi nje kuzulu hhayi abantu bakukhuluma kodwa-ke abantu bayazibonela okwenzakalayo awudingi ukuthi uzobacasele kakhulu abantu bazabona hhayi leli qiniso leli ngamanga abantu bakhangela okwenzakalayo so-ke ngamafitshane engakutsho ukuthi hhayi mina ngowami vela kulindalisi ngaphandle kwengubo lokhwana ngizilayela sibili ngichelesile ngoba ngisazi ukuthi hhayi ngabantu abazikhulumela abakucabangayo kodwa ungasuza kubahle ndawo
kodwa wena nxa ukhangele uhlelo lolo lwenziwayo lwenza ngemfanelo na ngoba siyasizwe esikhathini esedluleyo abantu besithi mpela kukhona okwenzakalayo abantu bevela kwezinye izigaba bezomela isigaba sakobulawayo ukubona njani wena khona lokho
ngikhulume kakhulu ngapha ku kubandla elikhulu eliphikisayo okuyilo lapha kobulawayo esibona lisiba lama-councillors lama-MPs anqobayo nxa kusekhethweni ibandla ele-CCC siyabona besibe besiba lenhlelo ezenzakeleyo mhlaka-5 idorobho lonke lele mawadini wonke lapha kade becele abantu uZulu ukuthi abuyazokhetha umbazonominate umbazoqamba mana sengizolo balazoqamba abantu abafisa ukuthi babe ngama-councillors abantu abafisa ukuthi babe ngama-member of parliament abafisa babe ngosenator abafisa bangene kuma-PR omama lama-youth abantu-ke bahambile emaholu indawo eziningi kwenza leyo ngokuthula yebo kambe kube indawo ezilutshwana ezimbili ezintathu kuthiwa kungathi bekungasaqedakali kungathi kulabantu abafisa ukuba nababhambayo indlela okwenziwa ngayo kodwa-ke lolu hlelo nxa lulandelwe ngendlela eyiyo ngendlela olubikwa ngayo lolu hlelo esibona ngathi lungancedisa ukuthi lufake abantu abafunwa ngabantu ngoba emuva ngale uhlukeziwa khona ukuthi abantu bebekhethwa ngama-party structures nama-party structures siyakwazi ukuthi babe le ndlela zabo belabantu babafunayo bele factionalism yabo.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
EliZimbabwe izolo ligqibe ilanga lokunanza ukuthola kwalo uzibuse ngomnyaka ka-1980 ngomcimbi lapho abahlabeleli abalodumo abathokozise abantu eMount Darwin ntambama. Iningi labasekeli bebandla leZANU-PF litshele iStudio 7 ukuthi kuningi leZimbabwe eselikufezile selokhe lathola uzibuse kodwa amanye amabandla ezombusazwe ayakuphika lokhu esithi abantu bayahlupheka ngenxa yokuwa komnotho welizwe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana kuDakwashe Munsaka ilunga lebandla leZANU-PF yena obesemkhosini we-Independence Day celebrations eNyamandlovu lapho okuqutshwe umkhosi weMatabeleland North.
Amabandla aphikisayo okumele sibekwazi ukuthi wona ebunjwa abunjelwa ukuphikisa. Akula lapha abazavuma khona into enza yi-ruling party ngoba bona ngokwabo ngabaphikisayo bengekela ukuphikisa abasoze bekwazi ukubusa lapho. Singakhonukho mina ngiyabazwisise ngiba-understand. Nxa sikhangele abantu bakhululekile lapha eZimbabwe sikhangele eminye imithetho eyayiphambanisa nge-old regime seyatshintshwa ku-new dispensation. Khathesi akusela izinto okuthiwa ngophosa ngu-ayipha sezakhitshwa. Abantu bale freedom of worship, bale freedom of association abantu, bale freedom of gathering abantu. Bayavunyelwa ukubuthana, bayavunyelwa ukukhankasa ngezombangazwe, bayavunyelwa ukubana benze esantando elizweni elikhulekileyo. Okuyalwa nguhulumende yikuthi sithathe okuvela kwamanye amazwe sikwenze kube ngumthetho eZimbabwe. Thina sibuswe ngamanye amazwe, thina sisithi sesizibusa. Lokho yikho okulethwa ngamabandla aphikisayo, ngamabandla asetshenziswa ngamanye amazwe balalela khonokho. Nxa amanye amazwe engathi hayi okunja kulunganga labo sebesupporta khonokho. So asoze sikulalele, asoze sibalandele. Likhululekile ngempela ilizwe leZimbabwe. Nxa sokuyisikhathi esokuthi abantu bayachaya kumbe bayahlukuluzwa lapho sebavumele ukuthi bekhulume. Kodwa ubaba uMnankagwa uthi not violence, not human rights abuses, uthi asihlaleni kuhle ngokuthula singabantu abeZimbabwe. So lokhu okusokubolekwa ngama-opposition parties bethatha okuvela kuma-western countries sithi hatshi umoya wona lowo ngesikhathi sokuthokozelela ukuzibusa asikufuni. Sithi hatshi phansi lakho, asibeni nomoya okuyanga. Nxa befuna ukuwina abawine ngezinye indlela, ayikhona ukuqamba amanga.
Ubukhona yini emkhosini wokunanza leli langa njalo ungathini ngalo? Kuyini okumqoka okukhulunyiweyo lo ngakutsho la uzibonela khona ukuthi eleZimbabwe selakufeza selokhe lathatha uzibuzi?
Yebo, bengikhona ku-Independence Celebration ngihambe enyama endlovu under Imkuza district lapho iMatabeleland North yonke ibibuthene ithokoza ngelanga le independence. Angizake ngibone ukujabula okunje untanga bebekholisa befundiswa ngelanga leli ngokuqhakatheka kwelanga ubaba uRichard Moyo, Honorable Minister of State and Devolution for Mat North Province, nguye kade emele His Excellency the President of Zimbabwe ubaba uMnangagwa usinike message yomongameli owelizwe. Sifika lapha esikhona okwakhathesi umongameli uphinde njalo wathi hathi uzivuse wethu kasoze ibe nguzivuse opheleleyo nxa singela othiwa yisingisi economic independence.
Lo ke ngumnumzana Khudakwashe Munsaka, ilunga lebandla leZANU-PF obexoxa icingweni loSithande Mkhile Mhlanga weStudio 7 eseNyameni Ndlovu. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulowesilisa oganyulwe ngehloka yizigebengu zamthathela impahla yakhe esizinda kobulawayo. Amapholisa athi uMishek Mashanda ophila ngokuthengisa ezitaladeni wehle emchoveni ntambama ngomvulo wahlaselwa wathathelwa impahla yakhe ebalisa amahewu kade wathengisa ifoni imali engamadola ayi $35 lewatchi. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uhulumende kasoze yavumele ukuthi abantwana besikolo bafundiswe ngokuthandana kwaba yibulili bunye i-homosexuality ngesilungu ezikolo. Leli phephandaba lithi isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro uthi kulezinye inhlanganiso zaphetheya eziphathisa abaswelayo ezifuna ukungenisa izifundo ngudlu ezokuthandana kwabalobobilili bunye ezikolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibona, sanibona Studio 7, ninjani? Iyabingelela insizwa yabandla le elubani Bobboard, my friend and village, insizwa yakwaNcube, igama uNkosi Ncube. Mina ngithi laba abafowethu abasesindebeleni ma ungathi celebrate independence, kwamanje sisegangeni siyahlupheka, sibizwa ngamagama ayikho into esiyicelebrata, ayikho indoda independence kithi abethwakazi. So asizameni sikhiphele ezanu le esikhundleni bafowethu.
Bakwa Studio 7 linjani? Hayi, thina siyaphila. Sizikhuzele indoda leyi ethi singathuka abantu. Oqala omunye mbana, anti oqala ugogo wabo umagalela mafa lo kwasuthi uhlala othukiwe marab. Umqondisi moyo upresident wethu lo uyazumfe ndoda loke upresident wethu. Asitshintshi futhi asitshiki, sivoteli thina umuntu wempumala, abasekeli thina. Basekele straight yomlama umzwile xhanqathu limo. Hayi, wena ungakhuluma kulo msobho ke owazozoxhanqathu limo. Siyakuza la sithi kele into yakho le, akukho minyaka emngaki siyaze sikutshela ukuthi ungathinta umqondisi uthinta amaNdebele wonke. Kuyabona khona usesisiria.
Okay, maStudio 7, sibonga kakhulu ba sisakazi bonke nje esiza bekhuluma besisakazela izindaba nakodwa engakwaziwa kithi kube iqiniso zingelikhuya khona yonke nalo into enayo. Hayi, noma ukuthi asikhuluma zethu kabi, ungambona nje abantu befaka izane kakhulu kukhulunke ezingiqondanga noma ukuthi iStudio 7 ayikhethi hlangothi, but njengoba lelizwe lifike linje kutho ukuthi umuthi wezane ikhupha abantu imali besuthi namaithi lakakhuluma ngalaphana dalibekiza amagama umagama ko la abantu lanzinhle bayazikhona ukuwabiza iplazi asivilaphisa amaseyabisa iqizo lo hayikabi. So lapha kulokunzima okukhona la uzafaka Independence Day izinto zinje. So yini kona uyabuza ngaba kuphi siya ku-Independence uma kulamgwaqo akula lutho olukhona suke eplamtu lapha eplamtu nje yakuyihamba 1.5 sihambe 5 hours indlela isala. kambe simufi so into zezimazele zezikhulunywa kona inxa abantu abadlaboda nje izweni bakithi akukula umuntu ongahluphekiyo kwaba kuyavalwavalwa nje dizibakiri-right ukuthini ubuye nayo uyabheda uthi yena ye amazwe apheshe yabona siqhuba kade dazwaye bekhuluma usunjalo usuthi usuthi imali zabantu zezizitshontshwayo umalum abo uyabanika upresident uyabona uyabheda khonalo upresident lo ekhuma istori zakhe ezingazwakaliyo ethi kafuna umsindi ngoba sowabulala abantu abaningi angithi kabeezoqolisa ematebele nje lihluka le doti le elokhu eyikhuluma kaqolisa abantu anti kwayezwa nguye ukhona uyaphila msingabe wafa yena wasala ngithi kaqolisa abantu zeli lokuzeni yonke yayikhithwa ngu-amlea asomgabe wayikhipha le ngiyabonga
ake sibonge ake sibonge ake sibonge studio 7 sibonge iindaba ezimnandi nisithumelele zona hawu siyazizwa zimnandi nge-independence hawu kuhle kakhulu esikushoyo sithi hayi abakwenzile izanu from 8 kuzofika namhlanje hayi kuningi abakwenzile impela ngokutshontsha hayi batshontshe kakhulu nokubulala abantu hayi khona abakwenzile impela okuningi hayi lapho baqinisile mina besithi bakwenzile hayi bakwenzile khona kungayisiki ukuthi thina siyakujabulela lokho ngoba abantu bagcwele umhlaba wonke akukho lapho kungenamuntu weZimbabwe enesezize zithatha njengamaphepha aphephukayo ngendaba ezanu so ke ngithi hayi ngokutshontsha mpela ilizwe balibulela abelungu babengcono kakhulu kunabo noma besisho besithi hayi bafake ikhiye ukuthi hayi i-America ingakwanisi ukwenza lokhu ekwenzayo kodwa hayi bona hayi nakukho okusijabulisayo siyabonga kuleyo ndawo ngu-JD
hayi siyayizwa into abayishoyo sibonga iindaba ezimnandi enisithulela zona studio 7 siyabonga 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 sisaphinda njalo sikhala ngakho ukuthi hayi njengoba bethi kuningi abakwenzayo hayi baqinisile ngokutshontsha mpela bayenze okuningi ngokutshontsha kuyini abakwenzile abantu bayahlupheka bagcwele amazwe wonke kuyini abakwenzile akunamgwaqo
studio 7 njani litshona njani badala hayi thina siyatshona and okhuluma ngosifana ngolobusana into emangalisayo kwelakithi ezimbabwe gawule labojoseph chuma labomalaki yazi ukuthi kuyamangalisa kakhulu ngento abayikhuluma ngezimbabwe ukuthi uhulumende kuningi akwenzile ezimbabwe ngizibuza ukuthi bona abantu ba-right kahle sibili engqondweni zabo sibili and ngabe ukuthi iqiniso amanga ngaya aphumelelisa ngayezimbabwe kasikhali ngokuhlupheka ngamanga abakhulumayo abantu bona ngoba angazi ukuthi shua ukuthi emlonyeni nabo kumnandi ukuhlala bekhuluma amanga kodwa abantu behlupheka kanjani into yokuqala sithi kumele bayibheke ogawule bonke labojoseph chuma labomalaki nkomo ukuthi elizweni lakithi indlela zinjani uhanjwa kizo yena umnangagwa ayihambile waya komaduna le ubebona indlela zi-right kumbe kuthethe iholicopter wagada wahamba emoyeni wazohlalela khona ngale afoka kodwa engabhekanga ukuthi izindlela zinjani loba ikhangela umumo khona lokubona umumo enjani abantu abasapotya umbuso kamnango kamnabangimangalisa kana enye into kuhle kakhulu ukuthi umuntu akhulume iqiniso kana uma umuntu ewutshela iqiniso uyazinuka amakhwapha uyalungisa ngenje ukuthi umnangagwa wonakala ngokuthi abantu bonke abangaphanswa kakulo le qiniso bamkhulumela entweni yamanga njelo kasoze waphinda wafwalunga futhi umnangagwa angayelelokho ebusilizwe lasezimbabwe ngamanga ayiwona abamkhomenta ngayo elizweni lakithi yikho kusuka kusekusifulakela izindlela enkulu kakhulu omele abantu bazame ukuthi bazilungise kulokho nyabo angakhulumi kakhulu
studio 7 njani bulisa njalo ngophinda ngizokhuluma ngendaba ekababa uNdibane mina ngabe abantu abasezimbabwe ngabe abakhulumi langondibane ngoba undibane aso opposition efanayo lekamalema umalema i-EFF ekwazokuchallenja i-ANC ngobugangi bayo mayitshontsha uthole ukuthi upresident uzekhutshwa esikhundleni because of umalema besima ngeqiniso kodwa le kandibale le ekhothaye isikhothamade se-ZANU-PF ngoba undibale uyabonisa ukuthi vele uyisikhothamade se-ZANU-PF ayikho into oyiphikisayo eyenziwa e-ZANU-PF nomimbi obonayo ukuthi akuyona i-challenge wayenza nje ngoba vele wayelandela i-FF into ongayaziyo phongulandela nje uphuhlukela nje akulaa nto yaziwe undibane okwamanje usolana labo-britain ukuthi uhlele e-britain ungasola njani umuzwe enye indoda ukuthi awukho right kodwa uhlele kuwo uhlale iminyaka leminyaka kuwo sidla kuwo ubona ukuthi kungagwani komuntu khonokho
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden wethule imininingwane yemithelo yakhe ayibhadale nyakenye eveza ukuba uhole imali ezinkulungwane ezedlula ibhiliyoni elilodwa $580,000 ngomnyaka odluleyo. Ukwethula imininingwane le kwehlukene lokwenziwa ngowayengumongameli uMnumzana Donald Trump, yena owala ukwethula eyakhe emphakathini ukuthi wayehola malini njalo lokuthi wabhadala imithelo eyimalini. Lokhu ngokunye okungasetshenziswa nxa uMongameli Biden loTrump bengadibana kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo. Sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ngokumbuza ukuthi phakathi kwababili laba yena ubona engubani ozanqoba.
Mina kande angilahlupho lo Biden. UBiden angasala eyinomini ye-Democratic Party uzawina because uvele ifakwe khona phana ngama-Democrats kafakwanga ngama-Republicans. Njalo loba kungasuye uTrump sekulezinto eziningi-ningi ama-Republicans abazilethayo abazifunayo ezingafunwa ngabantu basemelika. Ngoba labo abantu abafuna ukuncintisana ngalo Trump laba abangaze bawine bachiyene ngaphi lo Trump akula. Bafanani bazabe bekhuluma izinto ezifananayo abazenzayo abazifisayo izinto ezingafunwa ngabantu. UBiden kasoze aluze i-election. Bakhona abantu ama-independence lama-Republicans amanye ayevele engafuni izinto ezazimelwe nguTrump ngesikhathi uTrump lo Biden berana. So abantu bonke lapha abafuna ukulandela uTrump ngenxa yokuthi bafuna ukuwina bazanelisa ukukhipha ugcina inani lama Republicans ona lawa amalutshwane afuna izinto zokudlwangudlwanga ezifana nalezinto ezifunwa nguTrump, ngoba kuza kuba nzima kathesi ukuthi nxa usiyarana umRepublican uzame ukuthi uzikhuphe uTrump kumbe uzikhuphe ezintweni ezifunwa ngabo DeSantis kumbe uzikhuphe kwizinto ezifunwa ngabo Pence ababevele bezenza. Zona ezo zokuphika i-election lokusupport uTrump ezintweni azenza uzazikhupha njani? Ngoba ungazikhupha kumRepublican, abantu laba abavumelana noTrump kathesi kabasosi bakufotele. Mbona ngani mina angilahlupho kangako ngokurana kukaBiden, because uBiden uyaberana on a different ticket and ejengisa izinto zakhe azenzileyo engupresident. Ubudala siyabubona ye ukuthi yikho abantu abafuna ukuwusebenzisa, kodwa mbona ukuthi amaRepublican amademokrasi bangalahla inomini yabo ngenxa yokuthi ngenxa ye-age. Hayi, mina ngimanga ukuthi mbona ngani uBiden angawina futhi.
Alo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Washington State khonapha kwele Melika.
Stop!
John vuli geti, ayi tina sesili vala igeti ngoba isikhathi sesiphelile. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.